mazona la ayengithana lebilithani ukuthi bayafaka izikeziso eZimbabwe sebenanzelela mhlawumbe ukuthi athi inyathelo babelithatha lalingaqondanga. Sebenanzelela athi sikuthi hayi into efanele yenza eyayisenzakala eZimbabwe kufanele yenzakala yokuthi bancedise eZimbabwe nikuma ngendlela abayivele babeyenza kuqala kungafaki izikeziso zenotho.
Ye, ulubona njani udaba lolu babaphiri?
Ungabe kutshengisa ukuthi ke amazwe e-Europe azinikele ukuzama ulungisisa ubuhlobo babo lelizwe leZimbabwe, ikakhulu sinanzelele ukuthi abantu beZimbabwe bangancedisa njani ukuthuthukisa umnotho wethu, ulungisa izinto zempilakahle lezemfundo lezi zinto ezinjalo. Ikakhulu eZimbabwe leli lithuba elokuthi into yakhe zikhala ngayo kakhulu ukuthi i-support yokuthi senze inhlelo zethu ezithuthukisa ilizwe ilingane iyaswelakala. Lokhu ngabe imali engenileyo isitshengiselo sokuthi mhlawumbe elakusasa lethu lingaba ngcono uma singalungisisa izinto ezithize ezisenza ukuthi kube singasebenzisani kuhle namanye amazwe. Bona ngani umlando omkhulu usuphakathi kwethu kweZimbabwe ukuthi leyo mali siyiphatha njani, nobudlelwano kwethu lamanye amazwe siwuphatha njani ngendlela ezenza ukuthi zathi sithuthuke siye phambili.
Baba Ndlovu, bakhona abanye abathi hayi khonokho okwenzakalayo akutsho ukuthi amazwe entshonalanga asehlonipha okwenziwa kwele Zimbabwe. Phela lapha sikhuluma ngokuthi babesethesa icala iZANU PF besithi igangada abantu ngesikhathi sokhetho njalo kayihambisi kuhle okunengi elizweni. Okungabe sokuguqukile kuyini?
Lezi mbazi izigera icacile ukuthi babengajezisa abantu beZANU PF nomathi babejezisa ilizwe lonke leZimbabwe, posa uzwe lonke eZimbabwe ngewayijezisa. So osokugugukile yikho khona ukuthi sebebuye babuyela emva bona iZANU PF lokhu iqhokela phambili ngama-programs ayo ngizenza okuzivusele ilizwe bona ziyibona sebetheni mhlawumbe bazisola baqala ukuncedisa.
Ye, ma ungangena khonapho babaphiri
ngalo mina sicwaze ukuthi izigera ayikashitwa, izigera angama-sanctions ale afakwa yi-United States of America awakashitwa, ashitiweyo ngama-restrictive measures afakwe yi-European Union. Izinto ezijeneyo
okhatheleyo Gibbs, imali le engenileyo lithuba elikhulu kakhulu. Ingqobe isikithi sokukithi ukuthi thina njengamazimbabweni siyamukela leyo mali sisebenzisa ukuthuthukisa kumbiza phelela njalo ezikhwameni zabanye abantu, ugcine usezulalawa futhi medisi bezwe bedinwa. So ngiyakhuthaza kakhulu abantu beZimbabwe ukuthi leli lithuba ngesikhiwa bathi is a window of opportunity, and i-window yonaleyi asisebenziseni kuhle.
Ye, kodwa kukhona yini ukuthi abantu bangasebenzelana ndawonye baba Ndlovu kulungiswa sibili khonokho okuhluphayo elizweni?
Uma bonke abantu behloniphana benanzelela iZimbabwe layo beyazi ukuthi lilizwe elikhululekileyo njengamazwe wonke kungasebenzela. Kodwa-ke uma amanye amazwe engananzeleli ukuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe elizimele lodwa belithatha njengelizwe elikumele liguqe ngaphansi kwamanye amazwe, yikho ngiye kube lokukhulumisana ngoba iZimbabwe ilizwe elikhululekileyo njengamazwe wonke. Andabona nxa sikhuluma ngenkululeko ikabili sakhululeka ngesikhathi lelo elizwe leli wakhulula wonke abazwe. Ukukhululeka kutho ukuthi phakathi salela ilizwe duze kwakunabantu ababelela ukuthi bakhululeke labo ukwenza khonokho okwakusenziwa ngamabhunu ukuncindezela, labo sebekwenza thi sebekhululeke ukwenza. Kwaba labantu izisebenzi ezazincindezele nazo zilisa ukubana zithole inoti, nakathesi izasela zokhe zilisa into ukuthi zithole inoti izisebenzi, azikatholi inkululeko njengezisebenzi. Kodwa-ke laba abanye ababesifisa ukuthi bangene ezicathulweni zabelungu sebakhululeka ngatho njalo.
Ngena khonapho babaphiri, uyamuzwa ubaba Ndlovu?
Ye, ithuba ukubambisana kungenzakala, kodwa mbonani oqakathekileyo beqale sivumelane thina njengamazibabhoni ukuthi kanti vele esikuqakathekisayo kuyini, esingathi ngama-values ethu vele yiwaphi. Izinto ezinjengabo-corruption, ukuncindezelwa kwabantu, ama-issues ama-human rights and so on, sikulungisise lokhu kwenzela ukuthi lalawa mazwe afuna ukusincedisa angathwali nzima ezama ukusincedisa, but akuthole nje kuyinto elula ukusebenzelana nathi.
Ibandla leZANU PF lizabiselani uzulu?
IZANU PF ayisiyo political organization kumbe engathi class organization, libandla elama-social classes amaningi. Abanye bakhona kubandla leZANU PF belenjongo yokuthi bahuquluze, abanye bakhona kuZANU PF belenjongo yokuthi baqhubekisele phambili abantu izisebenzi lezakhamizi ezidinga indawo yokuhlala. So ukunqintisana phakathi kwabantu bonabo kulokhu kukhona njalo kuzahlala kube khona abantu bezimbabwe bazoyananzeleli ukubana hatshi ama-political parties la esilawo elizweni aso ma-class parties okuthi la amele izisebenzi la amele izakhamizi la amele abahuquluzi bakhona kumabandla wonke.